abantu abaqakathekisi into kumele baziqakathekise emphephethwa babe sebefuna nje ukuthi bayandise amanga okukhona uphokeli we-MDC ubaba uMonzora uhambe emini wayabona uJob Sikala kusukela ngesikhathi sika-1 o'clock emini ube laye okudlule ihola lonke belokhu behlezi bendawonye bexoxa ngendaba eziningi abaxoxe ngazo. Kodwa okuqakathekileyo njalo yikuthi ubaba uMonzora laye uSikala bavumelene ukuthi akumelanga into kade bexoxa ngazo kube yizinto eziphumayo zike kubonwa zindaba, ngoba okukhulu okuqakathekileyo ngakho yikuthi ubaba uMonzora njengomkhokheli wezebandla lepolitiki kuningi abona engathi akutholile okungamsiza ukuthi azame ukuncedisa ekutheni ubaba uSikala aphume.
Ye, ngaso sikhangela-ke sizwa abe-CCC labanye besithi hayi khonokhu-ke ukwenziwa uMonzora kuzitshengiswa libandla lezano, akukho okunye nje ukungenangeni kwezethi acine phela umuntu olesisindo laye. Ungathi nakhonokho?
Okokuqala, ubaba uMonzora akadingi ukuthi afakwe isisindo ngubaba uSikala. Abantu beZimbabwe bayamazi ngiloya le-constitution kusukela kudala kubo-ZCTU kufika ku-COPAG kuze kuzofika kathesi. Umuntu nje abamazi hlobo general, asuye nje umuntu odinga ukuthi ngabe usafunzwa abantu. Abantu bayamazi njalo isimilo sakhe, i-character yakhe bayayazi. Umuntu okwaziyo lapho okumele alwe khona kabuhlungu impi eliwa kanzima, but njalo ungumuntu okwaziyo lapho okumele asebenzise ukuhlakanisa khona le ndlela ezothileyo yobukhokheli nxa efuna impumelo afuna ifuna. Ngakho kathesi uMonzora ukhethe ukuthi ahlale phansi lalo ubaba uSikala obotshiweyo ukuzasuka lapho. Khonokho akwenza kuze kuphuma oyivonisarurwa kuze kuphume labanye bona abaphuma besika ku-CCC olast marika hama, yikho azakwenza ekhulumisana nala labo okumele axoxisane labo ebabonise lokho abamele abakubonise khona. Inhlanhla esiyifisela uSikala yikuthi adinge ephuma, ngoba ibandla le-MDC lizwa ubuhlungu ukuthi kukhanye ngathi umuntu useshe wagwetshwa yena engakathembisiswa nokuthembisiswa.